laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sika Smith sasingcono kumbe uSmith wayengcono ngabantu vele abangamadakudaku ngoba ukungcono lobo kababuboni namhlanje babe vele bekhona khona ngale kuSmith isikhathi sonke lesikhathi becatshile nje ngilusizi kulabo abangazenge bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi sibisana lamabhunu ngoba nombuso kaSmith abazenge bewuboni bonke laba abazelwe ngathesi lapha ngo-79-78 umuntu ezalwa umbuso kaSmith wazela ngathi njalo ulo ongabe lokhu esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona hayi lo mbuso lo kawulunganga olungileyo ngowamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini ungumuntu ongamelanga thiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngobana ilizwe leli bazalibisela emuva thina abanye sikhuluma ngedemokhrasi yokuthi wonke umuntu kabe lelunga lakhe alithandayo eme kulo kodwa ngalokho osesikubona lokhu kuthi sokunabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono abayehlala la makhiwa
kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabo abantu kugcatsha kwabantu lokunye okunjalo ucuku olwedlula olukhona kathesi uthini wena ngakho lo
akula qiniso lapho elikhulunywayo lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatshe bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatshe yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe i-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina yise-ID i-criminal investigation department kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa vela izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho lo khulume sitsho njalo ngumuntu lwana olelungelo lokukhuluma akuphuphileyo uyavunyelwa kodwa ke wayengekho ngesikhathi sethu ngobana kaze ngibone lutho lowo muntu lowo nxa umbuso wabansundu lowo ungamsuthiseki kahle yena kadinga indlela ezokulungisisa khona lokhu hatshe ethathe umbuso kwabaningi ethona kaSmith wawungcono ngayehlala loSmith yiwo abantu baqeda abantu bababulala abantu bathatha abantu bebahlohlela lemlindini ngakho-ke lokhu hhayi thina asoze sikuvumele lokhu mina njengami mina uBenny kumbe uMax asoze ngivumele into enjengayona leyo.